loko kuphume emhlanganweni lentathe lezindaba onjelwe media center eHarare lapho umgcini sihlalo we-MPF unkosikazi Sandimoyo ebika ukuba nguye osaphethe isikhundla sokukhokhela leli bandla okwamanje kodwa abelinye icele le-MPF elikhokhelwa ngu-retired brigadier general Mthimiri bathi umkakhe kowayengumongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe okucele eselikhokhelwa ngunkosikazi Sandimoyo nguye otshotshozela ukuthi lingene kumanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance unkosikazi Moyo ulandisa okwenze bathatha inyathelo lokuxotsha uMthimiri
kade ngikhuluma laye mina ngimfonela ngithi sicela imali yokuthi carry on with the campaign engapheli sesimbona izolo esihamba namatsosi sesingasatholi sese kuhamba njani khanya engani uyasebenza labanye abantu asikwazi ukusebenza nabanye mna ngisho-ke ngizikhonise kuloku kuye sathole ukuthi ama-province amaningi njalo lawahlayi ama-national executive they force us ukuthi simkhisele umuntu kwasi samfune ulande ukuzasihlabanisa
kodwa abecele elisele likhokhelwa nguMthimiri bathi ngumbhedo okukhulunywa ngabecele likamoyo besithi abathi benze lokho yibo asebexotshiwe ebandleni emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe e-media center njalo abakhokhelwa nguMthimiri bathi bona kabalani lokungena kwabecele eselikhokhelwa ngunkosikazi Sandimoyo kumanyano we-MDC Alliance u-retired brigadier general Ambrose Mthimiri utshela intatheli zindaba ukuba okwamanje bangeke bangena kumanyano wamabandla aphikisayo bengakaxoxisani labalandeli be-MPF
We believe we are a people's party and such decisions, major decisions like joining alliances and so on.
Siyakholwa ukuthi libandla labantu. Ingakho izinqumo zalolu hlobo ezifana lokuba lilunga le-alliance kumele zithathwe ngemva kokuba sekuxoxisanwe labalandeli. Sithole imibono yabalandeli bethu esibakhokhelayo.
Abakhokhelwa nguMthimiri laba baxwayisa abe-MDC Alliance ukubavumela ukungena kumanyano abakhokhelwa ngunkosikazi Sandimoyo kuzobadalela inkinga ngoba besetshenziswa ngunkosikazi Grace Mugabe umgcini sihlalo wecele le-MPF elikhokhelwa nguMthimiri esigabeni seMathebeleland South umnumzana Jenson Langa uthi yikuziyenga okwenziwa ngelinye icele
ubukhokheli kabuxotshane ubukhokheli buyabuyela ebantwini buye budla ebantwini ukuthi hambe ngabo kumi kuhle yini abantu babesebekhuluma silama-structures kulama-branches kulama-districts kule province so kumele ukuthi babuyele ku-province province ayibuyele kuma-district i-district ibuyele ku-branch kube sekukhulunywa ukuthi khona uxotshelwane kungani kube sekusenzakala-ke right ukuthi khona silethe-ke nxa abantu bevuma ukuthi uyaxotshwa hhayi sengaxotshwa kodwa kathesi abantu emakhaya mama abavumi
isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance engumkhokheli webandla le-MDC uprofessor Welshman Ncube uthi bona bayamukela ukusebenzisana lawo wonke amabandla ezombusazwe afuna ukungena kulumanyano ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama